sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 11 kuzibandlela 2021 ngontungamile inkomo endabeni sekuseni lamhlanje
sokudingakala ukuthi uhulumende angenele akhangele izibhedlela ukuthi ziyasebenza imbedi khona omongikazi bakhona amadokotela khona
kubhubhe abantu abangamachumi amabili lane 24 nge-coronavirus kuleli izolo kwatholakala njalo abafika phose inkulungwane 978 belo mkhuhlane lo
kunzima kakhulu ngoba thina isintu zakithi umuntu nxa ye watshona kuyadingakala ukuthi angcwatshelwe endaweni lapho kuzanelisa khona ukuthi abantwana bafinyelele ukufika kuleyo ndawo kalula
uhulumende usethu le umthetho ovimba ukuthwalwa kwezidumbu zisuka endaweni thize zisiyangcwatshwa kwenye emizameni yokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus. Isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala lentatheli zindaba uHopewell Chingono bazamiswa enkantolo namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi amabili lane 24 nge-coronavirus kuleli izolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 978 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe yi-COVID-19 iselokhu ifike eZimbabwe nyakenye laya kumakhulu amahlanu lasikhombisa 507. Inani lasebebanjwe lomkhuhlane lona liqongela yakunkulungwane ezedlula amachumi amabili 21,477. Ukukhuphuka kwenani lababanjwa lomkhuhlane lababhubhayo kuza ngesikhathi ilizwe selivaliwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Idolobho leHarare yilo elikhokhelayo ngabantu asebebhubhile abalikhulu elilamachumi phose amabili 119 lilandelwa ngelakobulawayo lona eselilahlekelwe ngabantu abalikhulu lamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 177. Ukuhlaziya loludaba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSenispanda.
Sokudingakala ukuthi uhulumende angenele akhangele izibhedlela ukuthi ziyasebenza imbedi khona omongikazi bakhona amadokotela khona sokusiba yinto esisiba isidingeko esinkulu kakhulu esesidinga ukuthi uhulumende akukhangele ngaleyo ndlela.
Abantu singathi bayahlolwa ngemfanelo yini ngoba ungakhangela kwezinye indawo ngiphe umzekeliso wangomgqibelo eMathebeleland South kuhlolwe abantu abayisithupha kuphela. EMashonaland West lakho kuhlolwe abantu abayisithupha. EMashonaland East akula ngisho loyedwa ohloliweyo.
Ambona ngani udubo lukhona ukuthi uhulumende yena akalahlelo lokuhlola abantu. Singakhangela abantu abaningi amanani la abatholayo. Isikhathi esiningi kuyabe kungabantu abazihambele bazidingela ukuthi betestwe. Ikanti njalo bakhona amanye amakhansili anjengalapha koBulawayo abakhanya besebenza nzima ukuthi behlolisise njalo beteste abantu njalo befake lenombolo zabantu kwazakala ukuthi bangaki laba abangabe betholakale belalowo mkhuhlane we-COVID. Ngakho kuyadingakala kakhulu ukuthi uhulumende mende abe lohlelo olokutest umuntu wonke. Abantu abaningi abanye njalo abatestayo laba ababebuye kuma quarantine center nxa umuntu evelela ngaphandle. Mina bembonani kade ngathi ukuthi kukhangela ukuthi kungangenwa njani emalokitshini, kungangena njani lapho kule zakhamizi khona ukuze kube le sampling le testing kwenzela ukuthi nxa umuntu egula asizakale masinya.
Siyazi ukuthi lelenhlelo zokuphathisa ama quarantine centers ngezinto ezifana lama sanitizer lokunye okokuvikela umkhuhlane we coronavirus. Liphelela kuma quarantine centers kuphela yini njalo zihamba njani lezo nhlelo kulezinsuku?
Sinceda ama quarantine center akobulawayo asemathebeleni north, asemathebeleni south le Midlands. Ikanti njalo sikhangelele lezibhedlela kathesi ngenxa yokuthi abantu abaningi abagulayo ba isolethwa ezibhedlela, bayelatshwa ezibhedlela. Ngakho ama district hospitals seqhakathekile ukuthi lawa ncediswe. Khuluma kanje iplan sikambe sabancedisa sabafakela isola besikhangelele njalo ukuthi igwanda siyincedise, i-bite bridge siyincedise, legweru layo ibisithumezela umbiko ukuthi bafuna sibancedise. Ngakho-ke siyancedisa ngokuncane esilakho, sibanika lama PPEs, sibancedisa njalo ukwenzela ukuthi nxa kube labantu abakhangelwa abale COVID umsebenzi ube lula, njalo kube khona izinto ezingancedisa omongikazi lamadokotela abesebenza labantu labo.
Umfundisi uSeni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Uhulumende izolo wethule umthetho ovimba ukuthwalwa kwezidumbu zisuka endaweni thize zisiyangcwatshwa kwezinye indawo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ukuthi abafiso kumele babekwe lapho abayabe betshonele khona lanxa bevela kwezinye indawo. Lo mthetho utsho ukuthi ungatshonela esibhedlela kungaba kobulawayo kumbe eHarare, wena uhlala eGwanda kumbe eCholocho, izihlobo zakho azivunyelwa ukuya kungcwaba ngekhaya. Ukuthatha isidumbu emochari sisiya endlini andubana siyebekwa kanye lokuvula ibhokisi lakho akusavunyelwa. Sixoxele ocubungula ezombusazwe uMnumzana Diva Dube.
Kuyinto enzima kakhulu babunkomo le esikhangelane layo eyobhubhane lolo coronavirus eselwenze ukuthi sigcine sesibona kulethwa imithetho efana lena le esikhuluma ngayo namhlanje yokuthi umuntu nxa engatshona angcwatshelwe kuleyo ndawo lapho atshonele khona. Kunzima kakhulu ngoba thina esintwini sakithi umuntu nxa eye watshona kuyadingakala ukuthi angcwatshelwe endaweni lapho kuzanelisa khona ukuthi abantwana bafinyelele ukufika kuleyo ndawo lula. Yingakho ikakhulu ama families kufanele kube yiwo a decide ukuthi umuntu bavumelana ukuthi ayebekwa kuyiphi indawo. Kodwa ke nxa sesikhangela ke lokho esekubekwa ngokhulumende, ngibona ingathi mina ngowambono ngabe uhulumende uye wasebenzisana laba ama funeral parlors njengalokho esasikubona amanyathelo ayethathwa special kakhulu ebantwini ababevela kwese South Africa. Indlela abasuke begoqelwe ngayo, it's a special way abagoqelwa ngayo ukuthi kusuka kube lokugoqelwa umufi uyagoqelwa phakathi aphinde njalo icasket yakibi iretho ngama plastic kwenzela ukuthi kungabi lo moya noma ongabe lomthelela thize ebantwini. Ngibona ingathi lokuyana kwakulinyathelo elihle kakhulu ngakuthi uhulumende wefathi ngabe uye waqinisa leyo mgomo engavimbi abantu ukuthi abantu abangangcwabi. Noma kunjalo mhlawumbe bekufanele ukuthi ngakuthi even noma abathi nxa kuyiwe emngcwabeni kube ukuthi akukhulunywa ukuthi mhlawumbe kube lihlekana labantu elivunyelwa ukuthi libe khona emngcwabeni, noma mhlawumbe nxa ungathiwa abantu kuvunyelwa only 10 kuphela kungcono kulokuthi abantu sibone abantu ekugcineni, abantu abazagcina sibone selimize kungasazakale lokuthi umuntu okhona wangcwetshwa ngaphi noma umuntu okhona engabe wathona. Akubi lula, kuza traumatize abantu abaningi ngoba umuntu ukuthi baze bayenelise ukuthi badele kudela ngokuthi ubone umuntu ukuthi umuntu lo olelela.
Umthetho lo awucace ekuthini abantu ababe bebhubhele phandle kwelizwe bayavunyelwa yini ukuthi bathwalwe bezongcwatshelwa ekhaya. Ubona ngani kuzahamba njani khonapho?
Iloba nje bengazange bakucacisa ukuthi lumthetho lo uzasebenza njani kakhulukazi kulabo ababe bebhubhele phandle kwelizwe, kodwa ngibona ingathi kusayinto efanayo. Ngoba nxa kuwukuthi umuntu oyabe ejonele kubulawayo ngiwa kuwukuthi kuseplumthi engenelisi ukuthi engahamba ayengcwatshwa endaweni yakhe, what more umuntu oyabe kufanele ukuthi asuke edlule eBergbridge kola ngale adlule eGwanda adlule kuwest Nicholson abuye azodlula kobulawayo ukuthi aphathile azayefika kundolwane. Ngibona ingathi nje kulokho kuzabe ukuthi kuyakuyinto efanayo ukuthi umuntu nxa engitholele eSouth Africa bazedle bethi hayi lihlele imingcwabelo khona ngapha eSouth Africa akusela zidumo ezingenayo.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla leMDC Alliance umnumzana Job Sikhala yena obotshwe ngomgqibelo uzamiswa emthethwandaba namuhla. Usikhala wetheswa icala lokwethula udaba lwamanga enkundleni zokuxhumana olwalusithi kulosana olwatshaywa lipolisa eHarare lwafa. Intathelizindaba uHopewell Chingono ubotshelwe udaba lunye njalo laye uzamiswa enkantolo namuhla. Ababili laba betheswa njalo icala lokuphehla uDlakela. Amapolisa athi ababili laba baqamba amanga ngoba usana loluka lufanga. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Ukubopha ubaba uJob Sikhala uloya njalo nguvice chairman wephathi yethu kuyasidida njalo kubuhlungu ngoba abambophela khona akukho emthethweni. Banqaba freedom of expression ukuhlukumeza nje ngenxa yokuthi sebephelelwe ngumphako. Bafuna ukuthusela abantu njengoba ungathusela ubaba ekhaya ngitsho lenkukhu lenkomo zonke zizatshotshobala ngitsho lezinja zangikhona. Bazama ukuthusela uSikhala njengo-vice chairman okwenzela ukuthi i-rank and file ye-MDC isubele. Ngalokho mahlabezulu sibona ngani ukubhidliza i-constitution lamalungelo ayinqaba. Kodwa ke asisoze sibuyele emuva, sizaqhuba ngamandla njengoba lokho ebaqalisayo inhlanganiso yethu ye-MDC Alliance ilokhu ikhula ngoba abantu sebebonile sibili ukuthi iphathi yabantu yiphi. Bangabona iphathi ezondwa yiZANU-PF abantu bahle babone ukuthi yiphathi emela iZimbabwe. Ngalokho mahlabezulu uSikhala ubotshiwe usejele e-maximum prison kunye loHopewell Chingono baphiwa ama-charges afana nayo. Kanti lokhu kuzaze kuphele nini ukuhlukuluzwa? AmaNdebele bathi zobohla amanyosi.
Abacubungula ezemithetho bathi uSikhala loChingono babotshelwe ize ngoba umthetho okuthiwa bawephula awusekho wesulwa inkantolo eminyakeni edluleyo. Lithi ningalokho?
I-government kaMnangagwa eZANU-PF ayisalandeli umthetho. Imithetho yeZimbabwe yenziwa yiPhalamenti phinde kwenziwe eminye i-presidential powers, enye yenziwe ngama high court judges, the constitutional court. Lokho kutshengisa mhlophe uthi ZANU-PF administration ayisananzi ngisho imthetho. Umthetho lo walahlwa yi-constitutional court ngo-2014 ukuthi awusebenzi ngenxa yokuthi unqabela abantu ukukhululeka bakholise amalungelo okukhuluma esithi freedom of expression. Ngalokho kutshengisa mhlophe ukuthi banxwanele ukubhidliza lokudiliza ibandla labantu. Ngalokho mahlabezulu zinhle zithobelene, kodwa okwamanje abantu sebebonile ukuthi MDC yiyo emelele usapho lweZimbabwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance.
I
Ibandla leZANU-PF lithi lizajezisa umqondisi walo obona ngokwethulwa kwemibiko uMnumzana Tafazwa Mogwadi phezu kwamazwi yakhe okwethusela ukuchaya imfihlo athi yakhulunywa liqula lebandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC elike laza eZimbabwe nyakenye lithunywe ngumongameli Cyril Ramaphosa. Umugwadi ucunule uRamaphosa leziphathamandla zebandla lakhe ngemva kokuthi uzaveza okwakhulunywa liqula lelinxa eleSouth Africa lingekela intatheli zindaba zomsakazo we-SABC ziqhubeka zichotoza umbuso weZANU-PF. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Simon Khaya Moyo utshele umsakazi weZBC izolo ukuthi okwenziwe ngomugwadi ikungahloniphi njalo uthe ibandla leZANU-PF alilani lokwenza lamazwi yakhe. Uthe ubudlelwano phakathi kweZANU-PF le-ANC buhamba kuhle. Sixoxelo cubungula ezombusazwe uMnumzana Zenzele Ntebele.
Lokho kutshengisa ukuthi izinto azimanga kuhle phakathi kweZANU le-ANC kumbe ubungane babo abajayele ukubutshengisa nje kuyabe kusenziwa i-public relations, kodwa ukhona umehluko kumbe kababoni ngaso linye entweni eziningi kakhulu. But also kusitshengisela ukuthi kwesinye isikhathi abafana laba abasuke benikwa izikhulu ndla kuZANU basuka bengaqhakathekisi ubudlelwane iZimbabwe labo leSouth Africa kumbe bengananzeleli ukuthi iSouth Africa siyavala ubuchapa bezanu entweni eziningi.
Ukhona yipi imfihlo Ntebele uMugwadi angaba elayo ngequla likaRamaphosa?
Kulamahungahunga athi khona omunye waleli qule elafika eZimbabwe ANC watshela abantu beZANU ukuthi bona njengabantu be-ANC bafuna ukukhipha uRamaphosa. Yiyo into eqakathekileyo kibo, hatshi uzolungisa ubudlelwane phakathi kweZimbabwe leSouth Africa kumbe uzobona ukuthi ongabe kuhluphe eZimbabwe kuyini. So uMgwadi ubona ngani ngokutsho njalo uzama ukuyanyisa uRamaphosa ngokuthi bafuna ukumkhipha njalo, okutshengisela ukuthi ZANU ayisoze imlalele lokukhulumayo ngoba angavuka enyekho embusweni.
Isehlakalo lesi isingaphazamisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leSouth Africa yini ngokubona kwakho?
Amboni ukuthi kulong term kuzaba lokuxabana okuyangaphi. Baza kulungisa behind the scenes, ukhona ozasolwa kumbe ozaxothwa ngalokho okwenzakeleyo. But kutshengisela nje ukuthi amazwe amabili la kazwanani njengalokho abafisa sibekwazi. Uzananzela ukuthi ngoDisemba lapho kube kwaba le nkinga ezibe khona eborder, abantu beZimbabwe behamba ngobuningi besiye South Africa, okwenze uMinister of Home Affairs weSouth Africa wabuya eBeitbridge wazokhuluma ukuthi sebezadeploya ama-helicopters apatrol eborder. Batshela futhi leZimbabwe ukuthi layo kumele ithathe amanyathelo ukwenza ukuthi ibhoda yabo ingani yaviyeleka. Ngisike sahamba ngiyahamba-ke eBeitbridge ngevikileli esanda kudlula. Kungani kulo mehluko? Sekulabantu amapholisa amaningi khonakale eBeitbridge, sibone le helicopter lazo sezihamba khonakale along umfula bezama ukuprotekta amabhoda la. So ngezinye izinto zenza ukuthi ukungami kuhle komnotho weZimbabwe kwenza iSouth Africa ikhale ngabantu abaningi abasuke eZimbabwe besiye South Africa. So uzakunanzelela ukuthi South Africa ingazama ukuthi yenze i-quiet diplomacy, kodwa behind closed doors baya betshela iZimbabwe ukuthi hayi madoda, lungisanini umnotho wenu elizwe ngoba ukufa kweZimbabwe kubulala thina ngoba kugcina abantu abaningi bebalekela kwele South Africa.
UMnumzana Zenzele Ntebele uhlaziya ezombusazwe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ibika ukuba owesifazana wakobulawayo owayezithwele uLinethi Langa utshaywe ngamapholisa waswela ngesikhathi seKhisimusi. ULanga uthi wayelesisu esasilenyanga ezintathu. Iphephandaba leChronicle lona lithi kule moto yohlobo lweToyota Hilux ethwalwe ngumfula obugcwele eGweru izolo ngemva kokuba umtshayeli ezame ukuchapha. Kwesatshelwa ukuthi abantu abayisithupha ekade besemoteni le bafile. Soku isikati seno balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani, linjani zihlobo, linjani lonke, ngiyalibingelela. Lami yajabula nxa ingabe izwi lami lingangena kustudio 7. Lami ngiyabe ngifuna ukuphakula imbono ebonwa ngabanye labayikhulumayo unyayezwa sibili abayikhulumayo imihle iyabukeka ukuthi izinto nje ziyenziwa nje abanye bacabangela okwabo bezicabangela thina esihlupheka sibe lokho esikhalisa kuzonke. Hayi, ngiyabonga imbono ngemihle yabantu bekhaya eZimbabwe babonisa kodwa kakuphuma ukuboniswa kwakhona ukuthi kanti kuboniswa babonisa kodwa kuphumelele ukuthi kuboniswa lokho esikuboniswa kuyalungiswa yini.
Salibonani basakazi baka Studio 7, ngiyalibingelela lonke. Ngibingelela abalaleli baka Studio 7 wonke. Sithi philani igama lenkosi. Idinga umelusi Ncube Ndebele wayesebenza ekhezi esigabeni sakomloyi, wayesebenza ku-Andrew Majoyi Moyo ngomnyaka ka-2001 wayekhona komloyi lapha ayesebenza khona komoyo. Yena uzalwa eLupane eMzola. Ngicela ongabe emazi lapho akhona kumbe owazi abakibo lapho kuzalwa khona umelusi angisize zihlobo zami, ngiyamdinga kakhulu. Omaziyo kumbe laye lapho maye ngathola lumlayezo angithinte kulezi inamba zami u 0776 533 542. Mina kangila radio yokuthi ngizwe ekusakazeni, kodwa ke ngicela ukuthi nxa okhona omaziyo umelusi kumbe abakibo loba yena maye ngezwa lumlayezo noma abakubo kwakhe bangithinte kuzeno ezinamba, sixhumane kuzeno ezinamba kuWhatsApp noma kuSMS noma ukungifonela direct. Ngiyacela, udingwa ingane yakhe umelusi ayichiya eyizele ekhezi esigabeni sakomloyi. Ingane yakhe iyamdinga, idinga uyise, idinga abakibo kayise. Cela lingisize zihlobo zami. KwaBeLupane kakhulu lapho kuzalwa khona yena umelusi uqobo lwakhe. Nxa besizwa bangisiza abamaziyo loba abayazi abakibo. Wayesonta iziyoni, iziyoni zentambo umelusi. Njalo wayesazana lo Madlamini, umuyi uma the late Madlamini laye ozalwa khona ngapho eLupane, umisisi the late Ngobani Moyo. Ngobani wayifundisa ezikoleni zakhona ngapho eLupane, kodwa angikwazi ukuthi waye kusiphi isikolo. Cela lingisize bakwethu.
Ake ngibonge, ngibingelele mthwakazi omuhle, mthwakazi kandaba. Ngibonga kakhulu leli thuba engilitholayo lami ukuthi ngizithole ngisemsakazweni ngikhuluma ngixoxisana labantu bakithi. Mthwakazi kandaba, kukhona nje izinto ezimbili ezintathu engithe ngazibona or noma ngazizwa ngesikhathi ngilalela umsakazo la. Ngiyacela abantu bakithi, kule gama leli elithi Zimbabwe, angazi ukuthi uZimbabwe limthathaphi abafundi bendaba. Njalo nje lithi Zimbabwe, angazi ugwe uvela nga. Ngicela lokho likulungise kubahleli labadidiyeli boy bezinhlelo, sikulungisise lokho. Okwesibili, ngizwa bafunda indaba bathi umuntu uqamuke. Igama alithi ukuthi uqamuke, isiNdebele sithi waqhamuka, not ukuqamuka. Akubalwe isiNdebele njengesiNdebele, ingane zethu zifunda ulimi njengolimi.
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Iziphathamandla se-United Nations zithi ukhetho lokudinga umongameli oluza kwenziwa kwele Uganda kuliviki alusoze lube ngolukhululekileyo. Umongameli weMalawi uMnumzana Lazarus Chakwera uthi ukhathazekile ngokukhwela kwenani labantu abahlaselwa yi-coronavirus elizweni lakhe. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Usomlomo wePhalamende uNkosikazi Nancy Pelosi uthi ibandla lakhe lamademokrasi lizaqala uhlelo lokususa uMongameli Donald Trump esikhundleni ngohlelo lweimpeachment nxa umsekeli wakhe uMnumzana Mike Pence engekela ukumsusa esebenzisa umugqa wesisekelo sombuso welizwe owe-25th Amendment. Umongameli Trump wetheswa icala lokutshotshozela udlakela olwenziwe ngabasekeli bakhe ePhalamende ngeviki edluleyo bezama ukumisa ukwamukelwa kukaMnumzana Joe Biden njengomongameli omutsha ileli dale. Kufe abantu abahlanu kulolu dlakela. Sixoxele ocubungula ezombusazwe uMnumzana Timuringayi.
Bathi bona it is a danger to the country ngoba uMnumzana Trump still has the full power of the president lama nuclear codes ukuthi engaqalisa udlame all over the world ngoba se behavior in an erratic way ngokudliwa kwakhe. Siyabona la ukuthi uMnumzana Trump before udlame lenzakala ne capital e DC ngolwesithathu nguye kade chuchisa abantu bonke laba and iNational Guard did not show up. Abantu sebefuna ukubulala ama senators lama house members. Sibona uMike Pence esithi yena lapho esekuzwayo ukuthi yena uzamelela the final act ezayenzwa yona uMnumzana Trump ukuthi umbeni engayenza anything that is out of the constitutional sphere. UMike Pence uthe yena ufuna ukugcina i-25th Amendment as the last resort.
Amademokrasi ubona iphumelela yini ngohlelo lwawo lokumsusa nge-impeachment uTrump?
Kathesi sesile situation yokuthi ama-Democrats they have the White House, the House and the Senate. So siyakwazi ukuthi leyo izapasa vele ngoba bathi bazaqalisa ama-hearings nge-Wednesday and then kuzayenziwa ivote by Friday.
Yena uTrump lomsekeli wakhe uMike Pence sizwa kuthiwa kabakhulumisani kulokufuthelana okukhulu phakathi kwabo. Ungathini ngalokho?
Udle phana kukaPence loTrump kuphuma ngendaba yokuthi uTrump uzondele umsekeli wakhe ukuthi kamncedisana ukutshontsha ivoti yabantu by constitutional means. So ngiyabona mina uTrump vele he's mad at everybody and kathesi kuthiwa he's a man unhinged.
UMnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lane 24 nge-coronavirus kuleli izolo kwatholakala njalo abafika phose inkulungwane 978 belomkhuhlane lo. uhulumende usethule umthetho ovimba ukuthwalwa kwezidumbu zisuka endaweni thize zisiyangcwatshwa kwezinye indawo emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala lentathelizindaba uHopewell Chingono bazamiswa enkantolo namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.